sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina njengoba ngibona wamfoti vele awukhethe lo lwa ngitshele lipho. Ngiyithethe nje yabona abantu abavotileyo.
Ivandla leZANU-PF linqoba ukukhetho lwe-by-election olokudinga usezamela iChiwundura edalele ePhalamende.
Njengami lo-chairman wami othiwa nguJayisoni bathi thina sanjontshi flag yabo. So abantu beZANU-PF ngabe sibona bakhuluma bakuthandayo phezu kwethu. Omunye angathi sizalibamba 2018, omunye athi hhayi lizakhawula 2018.
Abivandla le-MDCT ekuwadzana East bathi sebedlela evalweni ngoba besethuselwa ngabeZANU-PF abathi bazobathathela amanyathelo alukhuni kukhetho luka-2018 lungedlula. Abasakhulayo beZimbabwe banqoba kumdlalo wabo wakuqala kumncintiswano wokuthuthukisa imisebenzi yesayensi we-First Global Challenge owenzelwa khonapha esigodlweni seMelika iWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ivandla leZANU-PF linqobe kukhetho lwe-by-election olwenzelwe eChiwundura ngempela sonto. Umnumzana Brown Ndlovu nguye osezamela lesi sigaba edalele ePhalamende ngemva kokuthola amavoti adlula inkulungwane ezifika phose kuchumi i-9,426 kuthi obemele ibandla le-NCA umnumzana Brighton Mutswidi wathola amavoti angamakhulu amane i-445 esigabeni esilama abelelungelo lokuvota abazinkulungwane ezingamachumi amane lantathu i-43,000. Kodwa inhlanganiso ezikhangela ngokuqutshwa kokhetho olubalulekileyo zibe lensolo ngendlela ukhetho oluqutshwe ngayo olubalisa ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll. Enye yalezinhlanganiso iZimbabwe Election Support Network kumbe ZESN ithi kusetshenziswe ingwalo ezimbili zamagama abavoti njalo kukhanya abantu bebengaphiwanga imfundiso ngalolu khetho. I-ZESN ithi njalo bekulamagama amaningi afanayo kwehlukana nje inombolo zesithupha okudida ingqondo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi impela kuningi okumele kulungisiswe kungakaqutshwa ukhetho lomnyaka ozayo.
Ya vele phela kuyazitshengisela nje ukuthi ngamandla alela ngoba ukhetho vele olufika umnyaka sizaphela sesiqondane lama parliamentary elections awitsho lutho. Okwesibili ukuthi amaqembu azwayo esibili o-MDC bonke bebengekho labo babambo labo bani. So kuyafana nje lokuthi i-Highlanders bidlala nje lama-Boosters awungeke uyesitshele lutho. Ungakhanginyanzela ithi ke futhi i-RRC ibe le research itshengisela ukuthi i-voters roll yakhona vele ibhilile. I-voters roll kamulele vele kayisebenzi lutho. Kulabantu abaningi abalikhulu abavele babhaliswa ngokutho. So mina njengoba ngibona wamfoti vele awukhethe lolu alisitshengisele lutho. Ngoyi-percentage yakhona abantu abavotileyo le-voters roll yakhona esetshengisiweyo ngokwesiphale nje.
Kuyisifundo bani esisithola kukhetho lolu nxa sikhangela oluzayo lomnyakoza?
Right, ukuze kuhle. Kule nkulumo eziningi eziqondane le-BVR ezinzikhwikamfundo ngangikhona emhlanganweni last week wesithi bona i-BVR kukhanya siphuzile yaso ziyenzakele ukuthi abanye bathi khona ukhetho luzabuya ngo-February ngo-January. Okusithengiselayo mfowethu ukuthi i-voters roll ekhona le endala ekamulele kayisoze isinike ama-results angela nkulumo. sokufanele ukuthi nxa kungela isifundo sakho nakabalelele uMorgan Tsvangirai wabukuthi ngincube kathesi nxa kungela voters roll entsha e-DVR sokutshengisela ukuthi abafanelanga bavume ukuthi kube lo khetho ngoba kuza siphendusele emuva sipile futhi ku-2013 kube le nkulumo okwakhathesi vele thina amazimbabweni sesizithethele ukuthi nxa abantu bezanu pf bengaqila asihlangene esitradini sesingene egangeni.
Hello-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abebandla le-MDCT ekuwadzana eHarare bathi sebedlela evalweni ngoba besethuselwa ngabezanu PF abathi bazobathathela amanyathelo alukhuni kukhetho luka 2018 lungedlula. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wabalandeli be-MDCT ekuwadzana East. Lo mmeli wabo edalele iPhalamende umnumzana Nelson Chamisa obezokwethula isimo sokwenzakala esigabeni sakhe. UChamisa utshelele umhlangano ukuba okufunwa ngabezanu PF yikuba abuyiselwe amandla wokukhetha uChief Justice kumongameli Robert Mugabe.
Constitution yenyika ayisinzimbe inongovuma wapawadira.
Isisekelo sombuso kasifani lemve. Umuntu ayephule lapho athanda khona. Kayisinto yokwenza intando yakhe umuntu. Kumele sihlonitshwe ngumuntu wonke. Umongameli welizwe ngakho phezu komthetho, ungaphansi kwawo.
Inkokheli ye-MDCT ebisemhlanganweni lo ithethele lithuba ukusola isehlakalo sokutshiswa kwemota yebandla leli ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF. Umgcini sikhwama wohlangothi lwabontanga ekuwadzana East unkosazana Maid Masuku upha umbono wakhe phezu kwalesi sehlakalo.
Hhayi, thina kusiphatha kabuhlungu ngoba imota le eyatshiswayo ngeyethu thina ama-youth. So besicela ukuthi abomthetho badinga ukuthi ngubani, ngoba ukuthi ngithi ngubani angikwazi ngoba kwenzekala ebusuku sasisezindlini, kodwa sibuhlungu ngemota yethu eyatshiswayo.
Uma sukuthi kunjena lenye inkokheli yabontanga behlezi besethuselwa kokuphela ngabanye babo abezanu PF bebathembisa ukuba bazobathwalisa amagabha avuzayo ukhetho luka-2018 selwedlule.
Njengami lo chairman wami othiwa nguJason bathi thina sanjon chief flag yabo. So abantu bezanu PF nxa besibona bakhuluma abakuthandayo phezu kwethu. Omunye angathi sizalibamba 2018, omunye athi hhayi lizakhawula 2018. So thina kasikhululekanga ukuhamba kulowo musa. Sahamba ecourt yafika indaba yangikhona yathiwa khona zenini yolugcweleyo kodwa besihlukulusa.
Ibikwa seyavuselelwa leyo ndawo eyayisetshenziswa ukuhlukumeza abalandeli bamabandla aphikisayo. Abadala abaziwayo ukuba bengabalandeli bala mabandla bethathwa emadabukakusa besiwa kuleyo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abaphatheke umncintiswano wokuthuthukisa imisebenzi yesayensi owe-First Global Challenge oqhutshelwa ngapha esigodlweni seMelika eWashington DC banqobile kuhlandla lakuqala lamuhla. Abasakhulayo laba ngabantwana besikolo abayisitshiyagalombili abavela izikolo ezijiyeneyo zesecondary njalo bebencintisana lelizwe leSlovenia leleSaint Kitts and Nevis betshengisa ubungcwethi babo ekuhlambululeni amanzi. Banerobhothi abalilungisileyo elikhangelane lo msebenzi lo. Abasakhulayo laba babuye ngapha phansi kohlelo lwe-Science, Technology, Engineering and Mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wabantwana laba unkosazana Aritha Mare.
Vachangobva mukutamba mechi yavo yekutanga MD tikufara.
Vasanda qeda kudlala umdlalo wavo wakuqala njalo siyajabula kakhulu ngoba vatshengise ubutshantshu bavo. Obekukhangelelwe kulo mdlalo ukuthi bathathe amabhola amele amanzi ahlanzekileyo bayewafaka lapho amele abe khona. Konke lokuthi irobhothi lenelise ukuma lodwa. Konke lokhu bakwenelisile. Sijabulile kakhulu.
Sinewe match na
lomunye njalo umdlalo ngo 1:34 PM nomunye oka 4:36 PM ilanga selisiyachona. Lesi isikhathi sakhona pha eMelika.
Alo ke ngukhosazana Aretha Mare ukhokhela abantwana besikolo beZimbabwe abaphatheke umncintiswano we-First Global Challenge ovulwe izolo ngapha eMelika. Abasakhulayo emabandleni aphikisayo bathi sebediniwe ngabantu abavumbuluka sekuyiwa kukhetho bencintisa isikhundla sikamongameli ngaphansi kwamabandla aphikisayo okuphetha sekuphazamisa impumela yokhetho njalo kusenza umongameli Robert Mugabe weZANU-PF abuyele embusweni sikhathi sonke. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
United
we conquer.
Abasakhulayo bathi bathethele linyathelo ukwenqabela iphutha elenzakala ngo-2008 lapho kwaba lokudonselana kwamavoti phakathi kwababencintisana lomongameli Robert Mugabe kwamsiza ukubuyela esikhundleni. Lokhu kuphume kuphawulwa okusemthethweni umkhankaso wokudinga ozancintisa emela amabandla aphikisayo owe-hashtag no vote splitting campaign phansi kwenhlanganiso ye-United Citizens Alliance UCA emkhosini owenzelwe eCotney Hotel eHarare. Omunye wabasakhulayo laba kungunkosazana Thabisile Ncube osebenza labe Concerned Citizens Board Network of Zimbabwe laba mabandla ezombusazwe aphikisayo.
Silamaqembu amaningi. Amanye akhona pho ungudalwa nje from Norway and abanye bakhona nje ukuza kwabo njengama-opposition parties baya bengezi ngeqiniso. Baya besiza nje ukuthi bezobangela ingxabano ebantwini beconfuse abantu.
Unkosazana Leah Nyarai Mthandwa nguye unobhala jikelele ebandleni le-Freedom Front enguye njalo umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane kilo.
Mina lo muntu ezakufaka ku-ballot paper umuntu esiyavotela sonkeni isibane akulo ukuthi kulozibane bekuzibane akuyenzela futhi ukuthi sinje ngathi sikhanyela kulama-political parties afika 27 i-ballot paper lakhona labe lingakanani nabantu abayi 27. So we found it necessary ukuthi sidinge umuntu oyi-1 ozahamba ayemela i-coalition yonke ukuthi savote owenzakala ngo-2008.
Bathi bafisa okhethwayo ukuncintisa emela umanyano wamabandla aphikisayo kube ngosesemutsha.
And umongameli wakhona ufanele abe ene background
Abasakhulayo laba bathi yikhona bezabhoda ilizwe lonke ukhankasela ukusekelwa kozancintisa emele amabandla wonke aphikisayo hathi lokho obekusenzakala kusikhathi esedlule bethi ngoba kuyikho okwenze ilizwe libe lokhe libhoda kungayiwandawo uZulu eqhubeka ebhekana lenkinga ezifanayo sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeSomalia ebeselile nsuku ezingamashumi amabili lantathu lingelabo lembu be-internet selilabo. Kulamasotsha angamashumi amathathu lane akwele Cameroon asenyamalele elwandle ngemva kokugenquka komkhumbi akade bekuwo emkhunjini lo le-Bakassi Peninsula. Kwezempilakahle izinga lokuthola usizo lokwelatshwa lezinye indingeko ezehlukeneyo esibhedlela sempilo Central Hospital seliye lehla kakhulu njalo abantu bathi uhulumende kangenele alungise inkinga ezibhekane lezisebenzi kunye lezigulane esibhedlela lesi. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukudinga impilo esibhedlela sempilo Central Hospital sekulizaba ngoba izigulane eziningi ziyakhonona ngesiphatho abasitholayo kusukela ekuhlanzekeni kusiya ekwelatshweni lakwababhubhela khona. Izigulane labaphelekezeli balinda amahola amade kundwendwe zesibhedlela ngoba imitshina yamakhompyutha eminye ayisebenzi kuthi esebenzayo ayilabasebenzi. Umnumzana Charles Thomas obezolanda isidumbu sesihlobo sakhe uthi isidensi esilezisebenzi zempilo sidinga ukuba uhulumende angenele ngoba indwendwe zinde njalo azihambi.
Ngiyacela zonke iziphathamandla izinkokheli zikahulumende esazikhethayo ukuthi zibe zinkokheli zethu kusukisela layo umongameli welizwe labo abasekeli bakhe beke bezolayina empilo begqoke idisguise bakubone ukuthi abantu baphathwa njani. Bengezwa ngabantu, sina sifuna bazibonele njengoba beziyizisebenzi.
Angeke siphile ngempilo enje ngoba isibhedlela ngesinye. Besilesifiso sokuthi ngoba nje wasifike ngo-9 lapha besithi sisaphuma before 10 ukuthi ngase siqedile sadinga imali ezisupha.
Umnumzana George Muzamba uthi uhlupho olusempilo Central Hospital yikusilela kwesiphangiphangi sokusiza abantu abaze esibhedlela kunye lobugwelegwele.
Isiphangiphangi sekuncediswa. Akusela siphangiphangi lisana ukuthi umuntu angabona abantu eyokuthiwa. Sekuleyo ethiwa yi-procedure. Manje ukuthi hlalani na, computers are down, this and that. Lokho siyakubona sibili ukuthi i-computer, of course, to make a long story short, ngibona ukuthi every responsible citizen of Zimbabwe usephakathi kwaleyi nto ukuthi.
Unkosikazi Mary Maseko uthi isikhathi asebesihlale ekuthatheni isidumbu sesiside njalo kumele baye la kwezinye indwendwe zokuthatha imali ethi kulezi insuku kuyaqanda omongikazi bazihlalela kumahitha kuba nzima ukusukuma.
Sifika ngamakota past 9 ekuseni sizozama ukuthi sikilisidumbu but isikhathi sesihlale lapha sesiside kakhulu. Ongakuthi nqa ukuthi uyabe umuntu osesizini udakikele ulahlekile uyafisa ukuthi ngawe uyancedisa masinyane uyehlanganisa okunye nyale ngisuka imali yahlupha kwabe yabuzama ukuthi uplie ngapha ugijima emabhenki uyezama ukuthi uhlanganisa izimali ukuthi umsebenzi uyenzuphi but konke khona okawuhlangani lakho uyathi ufika lapha ezesikhathi unethu uyathi ungena unesaphuma uthi uzama umchasisela uhlupho lakhe ethi ngiyavuya kathesi uyagodela babefaka amahitha ngaphansi kwamatafula awulalutho uyabe lwenza iproblemu yakho omchasisela yona akayizwisisi vele njalo kafuni ukuyizwisa ngoba kafuni kusuka kwangaphani okulesikhudumezi khona.
Umnumzana Balindi Mpofu uthe ukutholiswa impilo empilo Central Hospital akuhlelekanga ngoba loba umuntu engene engozini yemota evuza igazi bayathatha isikhathi ukuthi bakwelaphe sekugijinyiswa imali kulempilo yabantu.
Nxa ungumuntu sinye isikhathi nanzelela omunye umuntu ukuthi usehlupheni njalo ulesikhathi sokuthi asebenze with time.
Udokotela Solwayo Ngwenya u-clinical specialist wempilo Central Hospital uthe indwendwe azisoke zaswelakala esibhedlela njalo ukufa kwemitshina yamakhompyutha kuyafana lokuhamba kwamandla kagetsi.
Ikhona nje ukuthi amala endlela khona akulani emangalisayo lapho. So kuyafana lokuthi wena amagetsi angahambi emzini wakho anti ezinye izinto ziyathula kodwa amagetsi angabuya kusebenza. Yikho-ke amakhompyutha yinto ezilabo-technicalities. Ziyakwanisa ukuthi lazo zike zithule mbijana ziphinde zivuswe njalo. Akusatsho ukuthi khona kuthiwa isibhedlela kasela amakhompyutha.
Isibhedlela sempilo Central Hospital savulwa ngoNcwabakazi 1958. Ezinye izindlu zakhona sezidingwa ukwakhiwa kutsha kunye leminye imitshina njalo lezisebenzi zesibhedlela zikhombisa ukudinwa emsebenzini njengokuguga kwesibhedlela ngoba bahola nzima lesiphatho sikamqhathi sibatshiya bengelathando lomsebenzi. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo empilo Central Hospital ngingunompumelelo Moyo.
Izakhamizi zedethe esigabeni seMathebelele North aduze leWange National Park zithi zithole nzima ngengwe esibulele izifuyo. Izakhamizi zalumango zithi zithole nzima ngenyamazana zendle ezibalisa izilwane, indlovu, lengwe eseziqale ukukhathaza kathesi. Sixoxe lesinye sezakhamuzi umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Into engakutshela wona ukuthi lokho sithwele nzima lenyamazana zeganga ikhuluma kanje so kule ingwe isehluphile siyidlile imbuzi ezikwana 6 esigabeni esitala kiso lapha edete lapha emagoli la but siyahlukuluzeka kakhulu ngenxa yokuthi nxa sitshela abantu abakhangela inyamazana zeganga lezi kukhanya abasithathi serious.
Nxa usithi zihluphile kuyini okwenzakalayo kahle kahle?
Ilume imbuzi ingwe leyi duzane letara laphana emagoli nxa usulanda idate ungakafiki egridini leli nxa suzafike edate I think imbuzi ezikwana ezilinywe kathesi zifika kuma 5 and iphose yalumu omunye umama obusuku ezama ukuyovala igedi lazi waphongukuzwa siyitshinga khonaphana wathi selayithilayithi wawuthola ha ingwe izihlalele khonapho lapho yayikhe yabamba khona imbuzi obusuku obudlulele obubili lo iyebambe imbuzi kamakhelwane but ayisakwanisanga ukuthi idonse iyodlela egangeni.
Zona ke ezinye inyamazane ezifana lezilwane esiza ukuthi bezilithwalise nzima zona ke lezi nsuku kuhamba njani?
Izilwane ngemuva kokutshaya leziyana lembobhe ezimbili leziyana ezibili leziyana kuyakhanya ukuthi ike yadlula enye yangkhona eyinduna eyabe ike yadlula ezibayeni khonaphana leganga lapho kuhamba khona abantu nxa besiye esikolo besiye edikta abavele emagoni ngapha but at least indaba yezilwane at least ingcono indaba esihluphile engwe ingwe leyi sesithwelisa amagaba avuzayo ukuthi yenze ukunda izifuyo ezibayeni.
Hello-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edede. Kulabo somabhizimusi edolobheni le-Plumtree abalahlekelwe impahla engena kuzigidi lezigidi zamadola izolo ngemva kokuqhamuka kwemlilo otshise izitolo zabo ezinini complex. Okudanise osomabhizimusi lezakhamizi ukuthi umlilo lo uthe waze wazicitshela umanisipala engathumelanga imota ezicitsha umlilo ezefire brigade ngoba isithi imota yakhona abalayo ifile. Imfanekiso ethethwe ngababone umlilo lo iveza inqwabanqwaba zemali ezijileyo. Indawo ezijileyo zigoqela ibhizimusi eboleka abantu imali kanye lesitolo esithengisa insimbi zemota ese-Same Time Motors. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo mnini ibhizimusi uMbusi Mpofu yena othi ulahlekelwe impahla edlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu $150,000.
Angikwazi kahle kahle lamuntu kuhambe njani kodwa ke kuqale emuva kwe-building le kade sikuyo yikho la kubonakale khona intuthu iphuma phezulu kwe-roofing ngoba eshopu yami mina lo kade phakathi umfana wami kade ethengisa phakathi kade engaboni ukuthi kuyatsha abantu abaphande yibo kade bebona ukuthi kuyatsha kuqaleke erumini elilodwa base behamba besiya kuphula-ke phakathi kulelo room bathe bephula phakathi-ke bathola ukuthi sokulentuthu akusangeneke erumini bagijima-ke baye-city council yikho kuqala komlilo uqale ngaleyo ndlela.
Kweyakho ishopu kube lo monakalo onganani?
Eshopu yami kube lo monakalo ongayenza laphana ku-$150,000-$160,000.
Kuyini okuthileyo?
Okuthileyo ukuthi ama-spares ami wonke ama-spares ikadesa order kuthile roughly konke kwatsha lama-video cameras ami bengumuntu oyenza ngenza ama-videos ukushuta ama-weddings kwatsha ama-cameras ami wonke lama-studio lights yonke nje into kade ngiyisebenzisa laphana ithile yonke.
Ngumonakalo omkhulu lo baba uMpofu silusizi ngalokho manje ubule insurance yini?
Kade ngingalayo insurance ngoba ukuba le insurance kunzima kakhulu kulele lakithi kunzima kakhulu ngoba singabantu abamnyama amabhizinesi siyabe sincenga akulula uyenza uncenga so bengingalayo insurance bengingakafikelele lapho ukuthi ngaba le insurance kodwa kade sengithenga isitembi sami se-business ukuthi ngazi yakhele yami i-business insurance kade ngingalayo.
Ikhansili iyona ithini sizwa kuthiwa le mota ye-fire brigade iphuzile ukubuya?
Kati ngeko sivili kati kona hii mota ma ngisizwa lapana kutuwe hiyo lungiswa hiyo kusevisi so imota kadingekho.
Lo ke ngumnumzana Mbusi Mpofu, umnini muzi Western Time Motors, engenye yamabhizimusi athe yaba ngumlotha ePlumtree izolo. Okuhlelo Zimbabwe tuthe asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Lamhlanje siqhubeka ngodaba lobukhosi bamaNdebele. Lapha-ke sizwa-ke umnumzana Peter Zwidakalanga Khumalo ozalwa endlini yesikhosini ephikisana kungxoxompikisano lomnumzana lembono kamnumzana David Mhabinyana Ngwenya inyanga.
Umntwana onguye ofanele ukuthi abambe ubukhosi bamaNdebele kusukela ngalesi sikhathi kuzafanele aphume endlini yalobhemula endlini kaNyamande ngoba uNyamande nguye lapha intonga yobukhosi bamaNdebele esele khona. Ngakho yilo ibanga esikulo khathesi.
Ye, ngamafutshane-ke ungathini ngomnumzana Raphael Stanley Khumalo?
Bakuningi abazitsha izibongo bezisusa ezibongweni zabo lapho abakhulele khona bezenza okhumasi. Abanye babeliqiniso, abanye kungasitho qiniso. Asikwazi, mina ngingukhumalo ozalwa endlini yalobhengula, angingeke ngikhulumele indlu kahlangabeza ukuthi nguye yini wakokhumalo loba hhayi.
Akutsho-ke baba Ngwenya ukuthi likuthethe ngapho ukuthi lidingeke lo oseyaba yinkosi.
Inkosi kayidingwa, iyamila phakathi kwabantu. Yikho osemilile uRaphael, ake mbuyele emuva kancane. Ngithi mina ulobhengula uyaziwa na lapha lele khona, ulobhengula wabuyiswa na, konke lezo zinto yizo izinto ezenza ukuthi kungabi lula ukuthi ulobhengula indlu yakhe ivuke. Now uRaphael usemilile emila endlini kahlangabeza owabulawa ngulobhengula embulalela lubonobo bukhosi. Yikho ngale ndlela simlandela ngoba sibona ukuthi nguye oqotho. Mina-ke ngiqalise into yamakhumalo ngifakwa nguChief Gareth Masuku ngo-1976. Yikho I am the longest survivor entweni yonale yamakhumalo. Lokonke lokhu abakwenzayo iminyaka yonke le bebengaphi. Inkosi esiyifunayo inkosi ezaba le-kingdom, hatshi inkosi ezaba yifanika lo. Yikho ngaleyo ndlela inkosi uRaphael iyinkosi yakomthwakazi.
Izinyanga zilomlando wazo eziqondana lazo, azingeni endlini yobukhosi zibe sezidunga endlini yobukhosi. Wena uyinyanga enkulu njalo ehloniphekayo, njalo uhle ukuthi uhlonipheke ngobunyanga, hatshi ngokuthi udunge indlu yobukhosi.
Lo-ke ngumnumzana Peter Zwidakalanga Khumalo endlini yenkosi yamaNdebele obexoxa lomnumzana David Mhabinyana Ngwenya. Iqembu lebhola lokuhaqa elabadlali abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lanye lidlale okubukekayo emncintiswaneni wenkezo yomhlaba odlalelwa esigodlweni seBotswana iGaborone lapho liqede lingelesitshiyagalombili phakathi kwamaqembu amashumi lamabili. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMathini Ngwenya usiphalo ludaba iseGaborone.
Iqembu leZimbabwe liqale ngolahlekelwa imidlalo yalo emibili, lidlala lele-Australia kanye le-South Africa, kodwa ladlala kuhle emibili elandelayo noma nje lehluleka ukungena kumaqembu ayisishiyagalombili angaphezulu. IZimbabwe iqede ngomdlalo leBotswana ngomgqibelo, kudingwa iqembu elingacina limi kuhlandla lesishiyagalombili kumbe elechumi. IZimbabwe inqobe ngemklomelo A56 kuleyi 41 eyeBotswana, akuthabise umqeqetshi waleli qembu unkosazana Rupafatso Mutsauki.
Busijabulisile, abanye abadlali esibabone lapha bazangena kuqembu labadala elisinya team ngendlela abadlale ngayo.
Siyabonga Martin, selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.